Namhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lo mnumzana Ezra Chisa Sibanda oyingcwethi kwezemidlalo ikakhulu umdlalo wenguqu lapho esixoxa laye ngodaba lodlakela emdlalweni wenguqu ikakhulu sikhangele okwenzakale ngemva komdlalo weHighlanders leDynamos ngeviki edluleyo. Ya niyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu njani ngabo phisi unjani eMelika?
Hayi eMelika siyaphila. Kunjani eZimbabwe?
Hoyi Zimbabwe injike abantu bamangaliswa into ezenzakalayo lapha lokulamba indlala konke akusila mali nabantu bamabhora bayalwa.
Hayi akunzima. Ilo dabu esifuna ukuxoxa ngalo lolokulo emabhoreni lapha. Ubona ungani lungaqedwa njani lolu dubu?
Udubo olukhona ukuthi abantu ke Chris abantu kwabo ngendaba yempilo singathi social economic life yabo ke inzima ngakho ufuna ukufuthelana kakhulu ufuthelana lokwenza libe ngasika ebholeni liqalise ukuthi balwe ikakhulu uma kudlala neliqembu leHighlanders leDynamo oqakathekileyo ukuthi izinkokheli zona ezikhokhela ke ibhora ngakukhulumisana namapholisi ukuthi amapholisi kayekele ukubuya ezohlala estadium ebukela ibhola. Amapholisi akahambe ezigaradini, ahambe emalokitshini njakule bhora njengabomngihambi ekhangele ukuthi abantu bahamba ngokuthula basendiwa ukuthula ngebholeni ngoba ukulinda laphana egrawundi nakusizi lokhu.
Kathi khona vele kuhamba njani ukuthi uthole khona abantu abasekela iqembu leHighlanders kuthiwe ngamaNdebele kuphela abasekela iDynamos ngabesishoneni? Kuhamba njani khona?
Siyayibona khona abantu-ke abangemhlobo ungathola-ke khona abantu abakhuluma njalo abaningi bonabo-ke bangabeshoneni lale-Highlanders babekhona kodwa ngenxa yokuthi bazaloku ubulawayo abathandi-ke amahloni kukanti-ke lalabona be-Dynamos labahlalela bedethisakela ukuthi abesindebele kodwa i-Dynamos nayinjani kulama-supporters angamandebele i-Dynamos yabunjwa ngabantu abanjengabobaba umuntu ngiswelayo amndebele ngabakwazi khona ukuyi-history yeclub yale ndawo kusukela nini lanini yadlalelwa ngamahloni othiyetha umhlonipheekana yadlala u-abimatono bonke badlalaka i-Highlanders ngabantu nje kulezi nsuku abalemfutho abafutheleneyo ngezinto ezenzakalayo elizweni lendlala ekhona ngokuselimsebenzi labo baqeda khona ubuhlungu kokuzunda kwabo indawo enjengebholeni sesikunanzelile khona ukuthi abantu hhayi sento vele zenze zibahlupha kubantu abantu bangaba umhlukulo ngapha ubona ngabe bayinikezelwa nguhulumeni okhona ikho kakhulu bantu bauhulumeni okhona ngamashoni bengacabangacabanga uhulumeni okhona abantu bonke baseZimbabwe yikho kubahluphayo kakhulu.
Manje kungenziwani ukubana kungabi lo dubo lolu iHighlanders ingadlali Barberfield yini nxa idlala leDynamos?
Kumele zidlale eBarberfield Stadium nadlala leDynamos. Ngoba iyasusa leli qembu lezi zigebeza zinqobe. Sendenzeke lezi zitha zebhora zinqobe. Oqaphelele ukuthi amapholisa njengangithelomthetho lapo. Igembu umdlalo odlulele kunamapholisa ngu-160.60 ahlala egrawundini zikwazini abantu kodwa bajigidela kunjalo abantu akwenzele ukuthi ngama-marshals abantu abakuma ababengama-supporters abavele bewazi abanye ama-supporters njengasengeni ku-Arsenal estadium uMartin United ngama-marshals amayo aziwa ngama-supporters ukuthi hhayi zingathana ngani uChris Gardner nojike asamqambe uChris amaphosa lana kaphume aye kumaphandle kwestadium ahambe emarodini ahambe le emalokitshini mhlayale ezidlala eDynamos uzamala ungabe lo msindo bathe Barberfield Stadium akunaphuza lelodi lingenayo sikhathekela abothiwa ngamamashazi abahlala namasapotazi bakhangeli umuntu ujijelayo bathi bamduze bathisanika amapholisa.
Ya manje njengoba siyabona ukubana kuyenzakale lokho kwehlele omunye wabasekeli beqembu leHighlanders singathini ngaso isehlakalo lesinxa sikhangele ukubana kuze kwaphela umphefumulo womuntu?
Lezinsimbi kakhulu abantu bakithi bayakhala silahlekele ke umfana osuka kekhalamu osuka khona lokosugwalelwa kweni lumfana lo-ke bathi ma bekhuluma babike kule moto yabantu abine abeDynamos bajikijile ngakho labantu bemota le basebabona babhoda bazobabona sebekwenye indawo basebasila laba bantu bagcina besiyalimala umnyoto wazama ukuyeka wagwazwa kodwa abanye bayala ama-witness labesithi abahaa kodwa hhayi kulo muntu asezini ngamagwazo umfana lo iqiniso likadiko abantu abakhona lihambisa-ke futhi into ekhona ukuthi sebebonile abantu ukuthi kambe siselani kambe kulalelala umuntu aseuqhakela lele meda usuyathiya ingcindo yakho sugwetshelwa kogodi ejile ngendaba sebona kodwa uyalamba unokuthukela unamfupha ulaza kuba ngumsindo uzoba ngamsindo ngendaba ebona kuphela yinto embi kakhulu lezikani ukuthi abantu bona babasebenzenguqu
Sibongeke uEzra Chisa Sibanda oyingcwethi kwezemidlalo obesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba.